iqinile umumo economy uqinile kathesa umumo economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucitshe ukuthi hayi umumo economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcitshi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yiyo abaphethe intambo in terms of business yibo abaona ama-business isikhathi eziningi bakhweza konke bethatha i-advantage ye-oil e-Russia bethatha i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisa leli thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenza imali eningi so yikho nje ukuhlupha abantu yeah
sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela singathi iziphi impawu kahle kahle ezitshengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa
impahla ezitolo yeah bezike zagcina ama-shelf akhanya ngani asesiba empty indaweni eziningi kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi and then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importa zivela emazweni so yikho nje ade kubangela lokho kodwa kathesi nxokhe ngala ma-shelfini hhayi sokukhanya sokusiba soku-right sibe soku-almost normal into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu isasile la ukudla kwabantwana abancane kuthiwa ngama-infants insane yikho kungani kade kusosilela kodwa nithemba lakho sokusuba ngcono
singathini ngawo umbuso kamongameli Joe Biden le nhlelo zakhe selokhu engene embusweni
umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu ule nhlelo ezicacileyo ngumuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama-Republicans edonsele emuva bapasa i-health care ukuthi kwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo eziphathane le mithi ama-hearing lokhuzeni equipment laba abangezwayo sebengakwanisi bathenge behind the counter kungazange ku-prescribe ngudokotela okunye kwangikhona wenza nje ukuthi into zibe lula le infrastructure siyayibona imigwaqo iyalungiswa uyalungisa imigwaqo hawu ngumbuso osibili ojayibulelwa ngabantu ukuze kwathi lakathesi sokuvota abantu bekhala nge-economy imidiya yonke yalahleka yonke imidiya yayale uBiden wasalelokhu emile abantu bethi lo Biden vele akusakhulunywa langaye uBiden nango lokhu emile lokhe mele abantu bayamthanda uBiden bayamthanda ukuthi ngumuntu ozwisisayo ngumuntu olobuntu so umbuso wakhe sibili ngumbuso ojabulisa abantu ya ubona abantu hayi abantu sebethaba ukuthi i-America isibuyele endleleni yayo yes hayi khona lokho abake bakubona lapha kusokuthwalelana imikhonto sokuthwalelana imbhobho lani hayi abantu sebekholisa ukuthi hayi i-America isikhokhela njalo emhlabeni i-America sikhokhela njalo emhlabeni siyabona.